Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 16 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
So in the corner, you would say value for demonstration. The value would have to be demonstrated. Value is free into every year.
Abaphikisayo nabalwela ilungelo loluntu bakhala ngokubotshwa kwabanye babo eZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit.
Lawa ababoshwayo abantu abenza ngabomu ukuthi beboshwe, hatshi ukuthi ngitobona ilungelo labantu liyavinjelwa ngoba imasi remember phela ukubona kanti abanye bakhohothi bafuneka i-shutdown. Mina i-shutdown ngangiyifuna.
Kodwa abakubandla leZANU-PF party ababotshwayo bafuna ukuyangisa ilizwe leZimbabwe. Lingakhuthwa isigaba somculo ese-Walls of Friday. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bakhala ngokubotshwa kwabanye babo eZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit ozaqhutshwa kusasa. Bathi kuzisa ubuhlungu uba abanye babo abedlula ikhulu lamajumi ayisithupha bavalelwe e-remand prison. Kuthi njalo amapolisa adinga labo abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela emigwaqweni bekhonona ngendlela okwaqhutshwa ngayo ukhetho nyakenye lokuncindezelwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. U-Ashley Chivunye okunhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uthi akumangalisi okwenziwa nguhulumende.
Sebehambe to extreme extent yokuthi bebamba abantu kwenzela ukuthi bengabili abantu abakhulumayo. So into ekhona ngeyokuthi bevale freedom of expression, bevale ukuthi abantu bedemonstrate, whilst kuyinto evunyezwa umthetho. So yikho sibona ukuthi iregime is panicking, iyesaba kakhulu ukuthi abantu bazatshengisa the situation in the country. Akulenye into, the only thing is abantu bafuna ukuthi ivoice yabo izwakale and izwakale beyond the borders of Zimbabwe. Because sesizamile ukukhuluma lama leaders in the field ukuletha i-change. So now people are selecting another avenue to be able to push the agenda ye change. So into yenzakalayo and into esatshwa iregime ekhona namhlanje.
Izingathi ke kulabanye kade befuna ukutshengisela emgwaqweni kambe kuzayenzakala yini kusasa kumbe bazatshaba kulabo.
Siyakwazi ukuthi iregime idiphi abantu abaningi abemilitary, abepolice ukuthi bevimbe ukuthi abantu bengatshengiseli. Kodwa thina sithi this lokhu kuyi-constitutional right, kuphakathi komthetho ukuthi abantu bekwanise ukuzitshengisela ngoba they are governed by those. Bona yibo aba-elect abantu ukuthi bebamelele. Nxa abantu sebehle kubamelela bale right yokutshengisa ngendlela ezijiyeneyo ukuthi lokhu akwenziwa ngabaleaders abavumelani labo. So ngokubona kwami yinto kumele iphumelele, yinto ezaphumelela ngoba le organize ngabantu.
Ye, kodwa siyabona kula masosha lamapolisa emgwaqweni khonapho kunjani xa ukhangela i-deployment yama-state security agents khonapho.
Siyabona ukuthi laba bakhona ukwethusela abantu, bakhona ukutshengisa abantu ukuthi they are ready to meet by force. Konke okwenzakalayo it's a confirmation yokuthi iregime yaphanika, ilokhu esaba ngoba iyakwazi ipower elilabantu nxa abantu bengahlangana bethi sebefuna ukutshengisela ngendlela le. So iregime iyakwazi ukuthi bengayekela abantu, the people are going to protest. Abantu bazahamba emastrithini betshengise amandla abo. So ukudeploya kwama-state security agents ukuthi ebulala ethotshe abantu, ukuthi eyethusele abantu, ukuthi kuye le presence in all ama-locations kutshengisa ukuthi i-regime is in panic and bazama ukuthi abantu bengazithengiseli. But thina sithi lokhu kusemthethweni, kumele ama-state security agents abe khona ukuprotect abantu abademonstrathayo.
Lo ngu-Ashley Vunye okuhlanganiso yezinaso ubexoxa le Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso we-Freedom Alliance.
Kuyatshengisa ukuthi i-SADC ivele kayimeli uZulu, imela ubungane obokuthi khona omnankakho ngabangani babo. I-SADC njengoba yabunjwa iZimbabwe kuyiyo eyayihamba phambili, futhi ngalezo zikhathi kuyikuthi kubhizi kubulawa abantu eMathebele, ayizange vele yaba yinhlanganiso engathembakala ekutheni khona imele abantu. Ngoba ngabe kuthi imele abantu, abe bengakwenza bekungaba yikuthi bahle bakhalale bona labo kumele basebenze abakhokheli bayekele asale eyethu mina ngakho kodwa abamalaye
kodwa kuyinokwenza ukuthi bengakhalani
ukuthi vele ayiselanto eyimelayo vele isadiki yona leyo kusho ukuthi bayakusekela khonokho okwenzakala eZimbabwe kodwa bona bengakwenzi emazweni abo njengeSouth Africa yona iphatha kabi kuhle izizise izizalwane zayo kodwa iZimbabwe iphatha kabi abantu iSouth Africa ibonakale isekele so akuzwisiseki ukuthi into eyenzakala ngesadiki vele kuyini
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukudlaniswa yeFreedom Alliance wecopa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa kodwa umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF uthi ngaba botshwe bonke abephula imithetho eZimbabwe
into le iba buhlungu ukuthi the same people esikhala ngokuthi bona izinto azimanga kuhle sifuna ukuthi bona umkhonometo uvuke iZimbabwe ilunge kodwa ngaba futhi siphinde senze into ekusaphaza lokufaka iZimbabwe indisrepute kuma-international scenes so kuzalunga njani nxa abanye bebusebenzela ngoba labo ababoshwayo ngabantu abenza ngabomu ukuthi bebotshwe hatshi ukuthi ngento bona ilungelo labantu liyavinjelwa ngoba imahle remember phela ukuthi bona kalesi abanye bakho ukuthi bafuna ukwenza i-shutdown mina i-shutdown ngiyifuna so ilungelo lami selisiba ngapi wena ufuna ufaka elakho ilungelo lokuyathisa amathaya ufaka izidina emgwaqweni ukuthi mina ngingathambi ngiyenza lokho engikufuna
siyabona ukuthi kodwa kulabantu abalezikhalazo phela kodwa hayi okhetho zangiqhutshwe kuhle isadiki sokumele ibone iqiniso asikho khonokho
hayi uzala ukuthi kula labo nabantu khona lohamba kuhle kodwa bakhona abanye abathi khona okhetho luhambe kuhle so into yangikhona nxa siyenze asiyenze imisebe kwazi wona there are two sides of the coin angichathi ukuthi kona wena ufuna yakusathi ibe yisiba phezulu kuphela ngesikhathi zonke akuyenzi nxa ufuna ukwenza ukutshengisela kuyavunyelwa ukukhosini utshengisela bani kutshengisele peacefully ngoba into evunyelwayo yokutshengisela peacefully nxa sokusiba le misindo nxa sokutshiswana izinto sokutshayana sokugizisana sokulokubophana phakathi and there is nothing amiss about that ngoba iconstitution ekayitsho ukuthi kona kutshengisela wenze i-violence sesizwile abanye babo labo bekhuluma fair ukuthi ya sifuna ukubagijimisa sifuna ukukhoza i-violence so nxa uzokhuluma njalo sokumele unjani uboshwe ngoba kuseyikho lokhu okusemthethweni umthetho othi utshengisela ngokuthula but into esiyaziyo sondelapha mthembo yokuthi kona awukwazi ukutshengisele ngokuthula kugcina sokutshiswa izimota kutshiswa izindlu le mpilo zigcine sezishabalala futhi yabo so yikho okuluhlupho khonokho ye bangabe belezikhalazo ye but kulabanye abangelazo izikhalazo labo abangelazo bayekileni phela bethi go free and about with their business wena la utshengisela ngalo ngokuthula that's okay but the problem is that when sifuna wonke umuntu ahlalele phansi utshana shutdown i-shutdown ngeyani mina kangifuni uku-shutdown mina ngilowoumkoti kwami lapha engiphila ngakho khona so nxa uku-shutdown uthi ngizaphila ngale mina kusa
lo umnumzana Joseph Juma ilunga lebandla leZANU-PF obexoxa leStudio 7 ekobulawayo kudaba olufanayo uhulumende weZimbabwe wehlulekile ukwakha okupheleleyo izakhiwo ezaziwa ngokuthi ngama-presidential villas obekumele kuhlale inkokheli yomanyano wesadiki ezangena umhlangano omkhulu kusasa eHarare akwaziyo ukuba kuza kwenziwani ngezakhiwo lezi ezise-Mount Hamden kubika umlondolozi Ndlovu
amaphephandaba ambalwa eZimbabwe abika ukuba kwehlule ukuthi ilizwe lakhe okupheleleyo izakhiwo lezi ezifika phose amashumi amabili 18 uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa walile ukukhuluma ngodaba lolu njalo lokuthi kwasetshenziswa imali enganani ukuzakha inkokheli yeSADC izahlaliswa emahoteleni agoqela iMickey's Rainbow leMono Motapa ubambe owangaphansi umnumzana Ephraim Sibindi ofundisa ekolishini ye-University of Zimbabwe
kuyamangalisa lokho okwenziwa nguhulumende ukuthi uhulumende uthi khona yena useyakhiza kiyo eziningi kule leya eseharare kuthiwa yimbuzi roundabout akula nto ebonakalayo
ezinye njalo iyingcwethiko zombusazwe lezomnotho zithi liyazehlulekela ele Zimbabwe elichaphaza imali kazulu abaphathi intambo bakahulumende ababona ngokwakhiwa kwama-presidential villas abagoqela umnumzana Amos Marawa balile ukukhuluma ngawo loba nje ele Zimbabwe lenelise ukulungisa imigwaqo lokunye eHarare laxotsha abathengisa impahla eHarare enzikini yedolobho leli kulabanye abancoma okwenziwa nguhulumende omunye wabo unkosikazi Nomvelo Dube.
Uhulumende wenze kuhle ukulungisa imigwaqo ekade ingasahambeki. Siyabonga kakhulu ukuza kwesadakhi sokwenze ukuba idolobho libe lihle.
Omunye wabakhala ngokuxutshwa emgwaqweni ngumnumzana Dabengwa Siziba.
Thina sesiphilele evalweni ngoba siyagijinyisa sikhathi zonke, manje sebengixotshe ndawanye labanye labadinga ukuhlengisela akuzi sibele.
Okhulumela uhulumende ngesikhathi somhlangano we-SADC umnumzana Richard Mahomva uthi kuhle abakwenzayo ngoba indawo zonke elizweni zibukhazikhazi. Ukuqhutshwa umhlangano wezomvikela lezombusazwe owe-Troika namuhla eHarare njalo kukhangelelwe ukuba omongameli bamazwe agoqela eleMalawi, Tanzania, Namibia, Botswana, Angola lamanye baza kuthi gwaqa kusasa emhlanganweni omkhulu owe-SADC Summit ozahlolisisa okwenzakala emhlubulweni wezansi e-Afrika. Kukhanya engani inkokeli le kayisoze ikhulume ngodaba lokubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ipanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe lidinga indlela zokuthi imali ethunyelwa yizihlobo ngabasebenza emazweni ajiyeneyo ifakwe ebhanga leli abantu beyithole iZimbabwe Gold kumbe iZig kulokuthi bayiphiwe ingamadola eMelika. Abantu bahlaba umkhosi ngokwethulwe libhanga leli. Umnumzana Persistence Gwanyanya, umcebisi we-RBZ, uthi abakhalayo kabawuzwisisi umbiko webhanga leli ngoba abantu kabasoze bebanjwe ngamandla ukuthumezela imali yabo kubhanga leli. Uhulumende wakwakuzama lokhu kusasetshenziswa ama-bearers checks kwehlula. Kulabantu abaningi abalahlekelwa yimali ngenxa yokugugudeka kwesindo sama-bearers checks ngomnyaka ka-2009. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uTabuka Ncube kwe-Studio 7 uxoxele lomnumzana Masimba Kutshera ingcwethu kwezenotho ezimeleyo.
Ayisilocebo elithi sibona kwamanye amazwe ukuthi nxa umuntu engathunyelwa imali iyaconvertwa ibe yi-local currency. Kodwa khathesi udube esilalo yikuthi abantu kabakabi lethemba lamazikhe, kabakabi lethemba elokuthi amazikhe ayasebenza, njalo abakabi lethemba nama-policies akhona khathesi. So kumele i-RBZ iqale ngokubumba ithemba, ngokulungisa ithemba labantu emalini ekhona khathesi.
Phambilini sikhulume locebisa ibhanga le-RBZ umnumzana Gwanyanya esithi yena hayi abantu abazwisisanga umbiko lo, esithi i-RBZ ayisoze ibambe abantu ngamandla, iza kuba incenga abantu kumbe isebenzisa indlela zokuthi izigi lamukele endaweni eziningi okokuthi abantu abasoze badinge ukusebenzisa ama-US dollars lezinye imali.
Ukuze athathe isikhathi esininganyana ukuthi sifike kulelo banga, njalo kuzathatha ukusetshenziswa kwezigi nguhulumende. Ngoba nxa uhulumende lokhu ecela abantu ebhadalisa abantu ama-US dollars kuma-services akhe, kuzaba nzima ukuthi sifike lelo banga.
Libona sengathi lokhu yinto engenelisa ukuthi uhulumende ayifeze, kumbe kuzakuba nzima sibili ukuthi enelise ukufaka leli themba ebantwini?
Kuzaba nzima ukuthi abantu beqalise ukuba lethemba emalini yethu, ngoba sisuka kudala ithemba lingekho. So engxenye uhulumende nxa efuna ukubuya lecebo leli, kumele azame indlela yokuthi abuye lalo mbijana ebone ukuthi abantu bazakwamukela kanjani.
Lo umnumzana Masimba Kutshera, ingcwethu kwezenotho ezimeleyo, ubexoxa uTabuka Ncube weStudio 7 eseBhilitane. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Bekule minyaka engamajumi amabili abantu bebulawa mahlayana eDarfur. Omele eleMelika kuhlangothi olubona ngezombusazwe kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations uAmbassador Robert Wood uthi ababulala abantu kudala lokho bekwenza ngoba abazange bejeziswe. Abaku Rapid Support Forces eDarfur babulala abantu mahlayana njalo bahlasela izakhiwo ezinjengezibhedlela lemizi kaZulu. Babambisana labanye abazonda abohlobo lweMasalit labangalandeli ukholo lwabo. Babulala mahlayana njalo abafana labesilisa abakhulileyo. Badlwengula abesifazana njalo bathumba abantu sonke isikhathi. UAmbassador Wood uthi okwenzakalayo kukhanya kuludaba lwakudala olungalungisiswanga. Uthi ibutho lakweleSudan lalo lihlasela santando ukwenzela ukujezisa abantu abasekela abahlamuki. UAmbassador Wood uthi akuqondanga okwenziwa libutho leli. Uthi elemelika lisekela ukuthoniswa kwabanye abahlamuki abagoqela umkhokheli weJanjaweed uAbdul Rahman osanda kumiswa emthethwandaba weInternational Criminal Court esethuswa amacala okubulala mahlayana uZulu lokunye. UAmbassador Wood uthi badinga owayengumphathintambo kahulumende uAhmed Harun labanye bakhe abethuswa amacala okubulala abantu santando. Uthi ozaveza lapho abahlala khona uzanikwa izigidi ezinhlanu zamadola $5 million. Uthi kumele abakubutho leSudanese Armed Forces kanye labaku Rapid Support Forces beme kuhlasela uZulu. Le imibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nansi kuthiwa Mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. NgoLwesibili silani kenje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
NgoLwesithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
NgoLwesine khona kwenzakalani.
Sigcina kwesiphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyisuzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Sihlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kuledongo 8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebpeji yethu ethi www.voandebele.com.
Icala lePhalamende kweleBotswana selivumele ukuthi umuntu abe lelungelo lokuba yisizalwane samazwe amabili i-dual citizenship osekwamukelwe ngabeZimbabwe abalabantwana lezizalwane zakweleBotswana. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngendaba zaphakathi kweleBotswana unkosazana Anna Mukheti muye wethule umthetho we-dual citizenship ukuthi uhlaziwe ngamalunga edale lePhalamende.
I indicate amongst other things the need to enable
iletha lomthetho ngoba kumele abantwana abazalwa isizalwane seBotswana lomuntu wekwelinye ilizwe kumele bekhethe uma befuna i-dual citizenship uma befisa.
Isinqumo sokufaka i-dual citizenship ukuthi akusela sidingo sokuthi uma weZimbabwe efuna amaphepha oba weLobotswana ahlanikele ukuba ngweZimbabwe. Abanabazali abadabuka emazweni amabili achiyeneyo akusela sidingo sokuthi bakhethe ilizwe elilodwa uma besenelisa iminyaka yamashumi amabili lanye i-21. Omele isigaba seFrancistown edale lePhalamende umnumzana Winter Mulutsi uthi baningi abeZimbabwe abaphazanishwa umthetho walela ukuthi umuntu abe isizalwane samazwe amabili.
Rena le batho baeleng gore bana ba le bantsi
sila baba gitaba labantwana labeZimbabwe kodwa abantwana laba bazithola sebehlupheka bengazi ukuthi kahle kahle kibo kungapi ngenxa yomthetho esilawo.
OweZimbabwe olezi ngani ezazalelwa kweBotswana unkosazana Sindiso Sibanda uyamukela inyathela lePhalamende phezu kwe-dual citizenship.
Thina lokhu sikubona kuyinto enhle kakhulu ngoba abantwana kuza kwenza ukuthi babe lelungelo lokuzikhethela lapha abafuna ukuhlala khona kumbe lapha abafuna ukukhulela khona kumbe lapha abafuna ukuyaluphalela khona. Bangaya elizweni leZimbabwe kumbe bakhethe ukuba selizweni laseBotswana.
umnumzana Cosmos Sibanda odabuka eZimbabwe uthi izindaba ezinhle ukuthi kube lomthetho ovumela ukuthi umuntu wabezalwa nesamazwe amabili
ngaba la dual citizenship. I think it's going to be better to multiply across to invest a cool lava collections, a demon, Lavantuan and Jarun Jaru Honkers.
Omela is Mapo Vole Potana, Umzana Hendrim Conveshuro Bonga, Wenzu in Lepotana, a city, Wungedeland, Wenzua is Mapo in a pants with Segelos Ombuso, Esalo Jamunaga 2013.
What it basically means is that all those with children born here will not have the troubles of going through.
Loku kutho ukuba abalabantwana abazalwa lapha abasoke bethwale nzima ngokugijima bezama ukuntshintsha amaphepha. Ngitho labazali abafuna ukuba ngabalapha sekuza kuba lula kibo.
ELeZimbabwe lalo liyavumela ukuthi umuntu abe le-dual citizenship, lokho kumunyethwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013. Ngenxa yokungahlaliseki kwesimo somnotho eZimbabwe, iningi eliphuma phandle kwelizwe ligcina liyakhe imizi, njalo lithatha amaphepha okuba izalwane zamazwe afana leBotswana, South Africa, Britain kanye leMelika lamanye. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kweleBotswana.
Woma nje soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linaba laleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Uhulumende akalandaba yezinto ezinkulu, ulendaba lento ezincane. Umonakalo olapha ensuza kuWard 11, isihlahla seziphelile nya kusela sihlahla. Kuganyulwa yonke imihlobo emfuleni, abantu balima beze bekhrusha umfula ngamakhuba, abantu be-ema bakhona bagoqa izandla. Izihlahla eforesta ngale eGusini seziphelile nya. Abantu kathe semakhaya basebenzisa amagasitofu, yiwa sebancedisa. Into kuthiwa lukhuna kusabonakali. Nxa ufuna ukuthenga ukhuni soluvela kwamanye amavillage isithole zinqola zithengisa. Kathi sasihlala eGusini lesabekali leforesta ndawonye. Izihlahla zeforesta seziphele nya, iforesta igoqa izandla zwi. Zwi. Nxa abantu sebengahlanekeli inkulumo bethi bona hhayi uhulumente wenza lokhu, uhulumente wayebona ngani uyathethiswa. Njengeza umphathi ntambo ubaba uRichard Moyo ethi iphathi kayikwazi lokhu ngoba abantu bathengisa imizi yemali. Kodwa nxa uRichard ekwazi khona ukuthi isibili imizi amastandard athengiswa, kungumsebenzi wakhe ngu-MP eyekela abantu besenza into enjalo, wehlulwa yikuyini ukuthi abuye ezoyenza umhlangano ebantwini ezi ukuthi izitende ezibazwenyele bathi sathenga, adinge labo bantu abathengisa izitende ebantwini. Nxa kuliqiniso ukuthi bayabotshwa babophe, phela siboni iqiniso ukuthi sibili yinto engaphandle komthetho. Kutho ukuthi okusalayo ukuthi iqiniso yikho sibili khona kukhulunywayo.
Eyi, lingalitshona njani ma-Studio 7? Yes, angazi ngancedisana njani bakithi lapho iDandanda esigabeni seLupane, iGogo High School. Kule dona yasigibhela umgodi, yasifakela uJojo, yasifakela le klebhu umkoro wokunatha inkomo. Kodwa uchairman wesikolo lo headmaster wakumhlophe, uchairman uSamampo Mpofu wakuwani, sebevala basafuna ukuthi sinathe inkomo. Sebesenzana into leyo songani ngumuzi wakho. Kazi inkomo ziyafa kulisomiso esingaka, yini ezakho umhlophe khona ale dongamuzi ziyanatha ezethu azisanathi.
Ye, amajono Studio 7. Indaba yami imikanje emlandweni siyazi ukuthi ilizwe lalwelwa yizipra not iZANU-PF. Izipra eyayisilwa lombuso kaSmith. So umbuso kaSmith lempi yezipra yaphela ngo-1979. Then from 1980 kwaqala iZimbabwe yaba yiZimbabwe from uRhodesia. Then iZipra neZANU-PF umlando wakhona kade uhlangana kuphi ekuthenini kuze ku-end up iZANU-PF isiyiyona ehalwelizwe kungase yiZipra? Ngoba i-unit accord yaba ngo-1987 if I'm not mistaken. So iZANU-PF yayililwele kuphi izwe, yayililwe lobani, yayililwa kuphi, ililwa lobani ilizwe lelo? Cause emlandweni izipha yona eyalwelizwe, njengoba nje namhlanje siseZimbabwe le abathi free, thina esingakwaziyo sizwa ngabo bona bethi free bayilwela.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Kuwoza Friday Living is lo mculi kamaskandi esike saxoxa laye kulolu hlelo uKelvin Moyo, ozibiza ngelokuthi Kiss Before emculweni. Isizwa idabuka omadlambuthi ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Lapha iphethe idlaladelayo elitsha kungxoxo ayenze noNtungameli Nkomo weStudio 7.
Ambingalele mvuka Nkomo, uChris Before engumfana ozalwa ePlumtree ngaphansi kwenduna uMahlambothi, isizaba sakithi usemphuphi usobhuku wami engumankolo. UChris Before uqale ukungena endimeni yomculo ngonyaka ka-2019 lapho engiye ngafika khona ngengisingi-track yami eyayithi usefikile. Ngabuya njalo ngangena ngo-2020 after i-corona ngesingi-track yami njalo eyayithi i-crush yami. Ngabuya futhi ngangena ngonyaka ka-2022 nge-album yami enengoma ezi-6 ngesihloko esithi kwasikhabiza ukuthana ngawe. Kunjalo ngoba sengibuyele futhi ngale album yami enengoma eziyi-10 ngaphakathi enesihloko esithi Iyekhinjinja.
Kunjalo, 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 kunjalo bafana bakwamakosi baphinde wabebesa njalo uThixo ukuba bathi kubakwayo ufana kalapha kwabaphi kwabantu kwabantu abathathu bathi uthi ukuzunguka amathathu ijabo sikamanqobethendele inqaba elimhlophe enhliziyo yona umsebenzi wala babana bana awajwalekile uqaqabule insizo ongabheka amatikaboka amatikaboka amaphili ngakini umhlaba shisaphetha kwefunda nabantu ukotini bathuka bakubhode wabantu abathayikhona ukabu wenza kanto ubani wenza ngobuthi ingaphika kwabaza kathi chabo bo angusebenzi isiphelo nobuthi etobe ningishaya ukuthi uzona ubuthi ongona amagaba futhi mala thimbithithi zibathongwena
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kufacebook uyangithola nginguChris Before ithendele elimnyama. Ku-Instagram uyangithola futhi nakhona izibiza ngethendele elimnyama. Kubese kuthi ku-TikTok ngitholakala ngoChris Before Moyo 01. Inombolo yami lapho engitholakala khona ngitholakala enombolweni ethi 0786428193.
Abalandeli ubatshela wapha manje.
Ngizocela abantu bewuthenge kakhulu umculo wami. Ngiyabathembisa ukuthi futhi ngizohlala ngikhona bayenzela ukudla kwendlela ngaso sonke isikhathi. Bexhumane nami lapho okulula khona kumuntu ukuthi angangithola khona. Ngofuna ukungibonela, ngofuna ukungiwhatsappa, mhlawumbe ngojampwe yinamba yami ngoba ngiyibizile. Ngangilanda nakufacebook befike befollow futhi nalona ipage lami nakuTikTok lapho ngokunjalo. Uthando lwenu siyaludinga kakhulu kanye noxhaso siyaludinga kakhulu futhi namachuku ukuze nathi sikwazi ukukhuphuka siye phambili.
Siyabonga ke ingxoxo le enziwa nguNtungameli Nkomo ekhuluma lejaka lapha yomasikhandi kulive talk lenga kodwa namhlanje sixoxa ngomhlangano omkhulu weStatic Summit ozaqutshwa eHarare kusasa. Hayike isikhathi asavumi namhlanje, sikethemba lokuthi lizalale live talk njalo libe lempela viki elijukela. Bonivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.